Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare ancitsha imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi oyeligqwetha uAlex Magayisa owake waba ngumcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni zonke zelizwe jikelele athi aselungiselela ukubuthana kungatsha zaphansi ama-cells kusasa kuhlelo oluphiwe igama lokuthi yi-National Cell Day.
Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingelammeli wethu khona.
Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo.
Mina bembona nthwa bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo. Umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo esekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa eHarare ancitshe imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi owayeligqwetha uAlex Magayisa owake waba njalo ngumcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai OMDC ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amapolisa alobele incwadi inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust ukuthi ayilandelanga isiqa somthetho olondoloza ukuthula owe-maintenance of peace and order. Akucacanga ukuthi umthetho lo wephulwe ngaphi. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule. UMagayisa ubhubhe ngesonto eLondon ubesazakala ngokuloba echasisela uZulu Makhaza ngezomthetho obukusenza iningi lilandele imibhalo yakhe ethiwa Saturday Big Read kumbe BSR. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni ezehlukeneyo athi aselungiselela ilanga laleli bandla ele National Cell Day elikhangelelwe ukuqutshwa kusasa ngomgqibelo lapho abantu abahlola ukuthi balungele yini ukuvota ngokhetho oluzayo lapho ababhalisa khona. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusungula leli langa ekhwekhwe elomndeni wakhe. Usanda ukukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo zama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi ibandla lezanu PF linqobe kukhetho. Umgcinisihlalo waleli bandla eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende obona ngalesi sigaba uthi ngempela sebelungiselele njalo kusobala ukuthi bazanqoba kukhetho oluzayo. Uthi akusilo qiniso ukuthi uhulumende uyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe njalo ubhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe, impi ephakathi kwele Ukraine leRussia kanye labenza ngabomo ukuthi kube lengxabangxoza kwezomnotho. Asizweni echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ezigabeni zabo kuma districts abo khona ngale lapho kuyabe wonke umuntu wenza ku politic bureau kumbe ku central committee ukhona kusela. So ngezindawo kuma districts abo khona ngale kuma admin babe bebuthene besiya check umuntu esiya check ibizo lakhe kusela ukuthi ukhona.
Kuthiwa lawo ma cells yizo iyo insika yokuthi ibandla likhetho asebenza njani njalo lokho eqinile yini aweni khona ngapho eMathebeleland North?
Yes, akhona sibila qinile ngoba ukuze ukuthiwe uyimember yepartfuz ube khona kusele lanxa welesikhulu lesikhulu kodwa kuqalela phansi kusele. And siyabe sichekana sinekeshe ukuthi abantu bona abakumasele are they registered voters yini ngoba sikhangelele ukumobilize i5 million vote kamongameli ngo-2023.
Sibonile njalo kukhetho lwedluleyo ukuthi ibandla leZANU-PF linqobile eCholocho kodwa lanqotshwa eBinga. Likhangeleleni kukhetho oluzayo, lingathi lokhe lithola usekelo oluningi yini kumbe kuzahlala kunjalo kumbe lingathathelwa ezinye izigaba?
Njengeparty, ruling party, lathi isifiso sethu ngesokuthi sithathe zonke izigaba lapho esiyabe sikhona sikhankase khona sithathe kube kuZANU-PF. Inokuzeni support base njengamathebele notes abantu basisupporte njengeZANU-PF ukuzwa.
Abanye njalo bathi uMongameli Mnangagwa kenelisi ukubusa ngoba nanko umnotho welizwe awuthuthuki, intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga. Kungaba lomthelela yini kumpumela yokhetho oluzayo?
UMongameli lokho ebuyile ku-Second Republic sibona izinto eziningi zisenzakala. Kuyakhiwa imigwaqo, kuyakhiwa izinto eziningi. Kanti esinye u-Parliament building siphelile. But khonokho okutshoyo yesu siyakubona kungenxa yokuthi sikuma-sanctions for more than 20 years. And kulamanye abasapoteja i-economy ukuthi ngapha kuyazanywa ukuthi i-economy ephambili abanye bahwatshe isifundo. But silethemba ngobukhoseli bukamongameli ukuthi into kusetshintsha into eziningi lokho ebuye wangena kupha.
Hello ke ngumgcini sihlalo webandla leZANU PF eMatopeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo njalo kahulumende omele isigaba seMatopeleland North. Usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMatopeleland North njalo emela isigaba seBinga South edalele parliamente ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yaleli bandla.
Khathesi kungathiwa khona kakube lokhetho namhlanje eMat North ama constituents nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu. Ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi iZANU sizwele mhlawumbe ngamathathu. Asikafiki ku-100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku-2005 lapho iZANU-PF yayile zero khona lapha eMatabeleland North. EBinga North baningi abatshiloyo ukuthi khona ama-margins ayehlile. Okuthi abanye sebesiba lokungani kwesithuka lokwesaba ukuthi hayi iZANU-PF futhi ukuthi sibili yabuya. Kanti mina nxa mbezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki. I-by-election ngama-election amalutshwana okutsho ukuthi khona abantu bayathatha ama-resources abo bewafake endaweni eyodwa. Kuza kuba le mali eziningi eziyafakwa. So kakuphi ntshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota. Bafaka baze bafaka lokuNangagwa, bafaka lamabhayisikili, bafaka lezi bhorane ezifakwa impikitsha kaMnangagwa, kwafakwa amagreda, akula nto eyasalayo. But badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 ku-general election ngama-votes alitshumi lambili kuphela. Now, ngamafitshane kutsho ukuthi iZANU kayigeyinanga kusukisela ngo-2018. Thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota, kodwa sikwanisa ukuphakamisa bangu-10,000. Now, lokho kutshona kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC, kunguChamisa omileyo emele ibandla le-CCC. Sizabona thina sobabili lo president uChamisa sithola ama-26,000, 27,000, 28,000. iZANU-PF lo 7,000 ayisozimfiki ukuthathe lokho kubhale phansi. Ukudliwa kwethu eCholocho South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu, kanti ibivele iconstituency yeZANU-PF. Akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by-election. So ke lokho kungabi yikuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathina wokulahlekelwa kwethu. Sizayibhuqa iZANU-PF yakuba iyakuba yi-opposition eMatabeleland North njengendlela yakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke.
Siyabona ukuthi ibandla leZANU-PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi linqobe. Lina lila yini ama-cells, ama-structures okwenu lana elikulandelayo kubona ukuthi
ngempela abantu bonke bazimisele baregister ukuthi bevote.
Amaseli izana ila maseli. Lokhu yanokwenzakala ngamagemu nje okuzama ukuthi bendoze umnhangagwa before Congress. Ayila maseli mamhlanga. Ngabala abantu ku ground akusela muntu othandizana u PF ku ground la balutshwana. Plus sesinanzelele ngoba ngizwile ukuthi ebhinga uChiwenga uyabe khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zawo. Asazi ubuso bhungu uyakuba nguchairman waleyo seli kumbe uyakuba yini. Into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa sobhuku besebenzisa izinduna, but abalabantu. Abantu bazahamba sibili bebhalisa azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku asobhuku abathathi muntu ngenxa yokufisa kwakhe. Lapho kubuya kosobhuku akusinika ilisti yabantu bakho yes iselo yezanupief. Yikunazelela ukuthi even ama-primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele nge-confusion because wakuthatha umuntu wonke lama-supporters ethu. Thina in terms of ama structures ungabuza buza abezani bazakutshela ukuthi siyesabisa ku-ground. Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela ummeli wethu khona. So yindlela esingene ngayo ku-ground asethuki ngalokho okwenziwa izanu PF. Bangaqeda uChiwenga babuyele eHarare, thina siyabe sikhona ku-ground and siyahlangana labo ku-ground.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMatabeleland North, njalo emela isigaba seBhinga North edalele eParliamente. Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo ngemva kokwethekelela eHarare ngenyanga edluleyo. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube, intatheli zindaba yeStudio 7 esethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Usikhomishini obona ngezamajele kwele Botswana, uNkosikazi Dane Maratha, utshele iParliamente yakulelizwe ukuthi bafunde okuningi ngendlela ezamajele eziphathwa ngayo eZimbabwe. Ngokunjalo uthi balesifiso sokulandela eminye imizekeliso egoqela udaba lokuvumela ababhekayo ukuthi bavakatshele izihlobo labangane ngempelaviki.
We have opened ourselves to learn from others who have progressed in these areas, and we benchmark from Zimbabwe.
Sifunde kwabanye abaphambili kulathi ekuqhubeni imisebenzi yamajele. Sifunde eZimbabwe lapho abavumela khona abapikayo ukuthi bayevakatshela izihlobo, besenza njalo bathola imiklomelo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi amajele eZimbabwe agcwele kakhulu njalo kahlanzekanga. Lokhu kugcizelelwe ngelemelika kumbiko lwethule enyakenye phezu kwesimo samalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa Marathi uthi lanxa kunjalo bathande udaba lokuthi eZimbabwe ezinye izivotsha ziyavulelwa ziyebona imuli ngempela nsonto, okuyinto athi izipha ithuba lokuya emacansini. Lokhu akwenzakali kwele Botswana.
This is a very dicey situation to deal with. We can't deny the fact that there are instances whereby prisoners
ludaba olunzima. Asiyali ukuthi bakhona abangena emacansini ejele, kodwa lokhu akukho emthethweni, kumele sikukhangelisise.
Kusenjalo kulabeZimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abasemajele kwele Botswana. Amazwe omabili aselobelane isivumelwano sokuthi bavunyelwe ukubuyela ekhaya kuyagcwetisa isigwebo sabo. Kulesekana labeBotswana labo abasemajele kwele Zimbabwe ngokufana lawo bazavunyelwa ukuphenduka kibo ukuyaqhubeka bepika. Abantu balembono ehlukeneyo ngalolu daba, nansi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Mkhululi Moyo.
Mina bengibona nthwa bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo, umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo sekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo lapha, ngoba uzathola ukuthi Of course, umuntu kulecala alenzileyo kodwa uthola ukuthi in other hand futhi kukhona mhlambe angafuna ukuthi aye mhlamba ukukhona ukubalekela ekhaya uthola ukuthi nxa sekiselwa le ayaya so siba inkinga futhi
kusenjalo marathe uthi eleBotswana lisoke linikeza abasemajela amakhondomu ngoba kungavunyelwa ukuthi bangene emacansini bekulokukhathazeka kwamanye amalunga ayidalela ephalamende ukuthi kulokumemetheka kwegciwane le-HIV emajele ngakho kungaba licebo elihle ukuthi baphiwe ongabaphathisa ukuthi bazivikele ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uvinjiwe isikhulumeli sedale lePhalamende umnomzana Jacob Modenda ukungena emhlanganweni wedale lePolitbureau elezana uPF kulandela inkuthazo yakhe yokuba uhulumende kumele avumele abahlala emazweni aphetheya ukuthi bavote besamazweni wonala. Okunye ukubikwa kugcunule ibandla lezana uPF okwakhulunywa nguMudenda ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphange akhethe umsekeli wakhe, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazwa ukuqonga kwenani lezigebengu ezihlasela abantu zihlomile kobulawayo ikakhulu emalokijini. Amapholisa athi kumaviki amabili adluleyo kulezehlakalo ezilithumi lanhlanu zebugebengu ezenzakale edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 linjani ayifunasiyaka uyazi bengithi nami ngempawuli mina mbone ngani ukufa kwelizwe leZimbabwe alibulawa ngumnangagwa kwathina lathi abantu silihlanganela nomnangagwa leli lizwe silibulala ngoba ungapheka ngempela hayi hayi kunje kuzathiwa kukhalela ukusetshenziswa iyusa bazavuka bekhuphule izinto iyusa lifuna lingasasebenzi so ugcina ungasamazi orongo lo right yikho ngithi kwathina singumphakathi lathi ungani ikakhulukazi bona babafoti abayibo esingathi baphethe nje ezamabhizinisi lezandlanlanlani hayi asike sizameni ukunanzelela ngoba abantu abanjengamatisha labonisa abasebenza kuhulumeni abatholi lutho ngoba uma bezokhuphulela iholo lamuhla izinto zivuke zikhuphukile kuyafana nalokhu uhulumende kabenzela ngakho so hayi asazike phela mhlawumbe kodwa singena kuzovota sizavota still umnangaga ali kufanele sibe lo plan B ukuthi engayala siyenza lo plan B maya sivotiwe sawina hayi kuyathuke kodwa okusala uzawina uchamisa umnangagwa uzokwala. Asazi ke bantu bakithi ukuthi sizoyibamba kanjani. Ngiyabonga mehle indoda lokhuluma eplan
lingabe litshona njani kuStudio 7 hayi ngibonge kakhulu ngoba nizile i-audio yami iphumile kuStudio 7 hayi ngijabule kakhulu njalo sengiyasho ngithi i-proof ye-audio yomuntu esamcontactayo e-embassy ngisesenayo uma kusenza ukuthi ngiyi-forwarde ngingayi-forwarda njalo futhi sasi-contacte labe diaspora ababona nge-diaspora ngapha e-South Africa labo futhi bethembise ukuthi bazasisiza kodwa babonakala abasabonakali so wonke ama-audio nalawo mabili ninawo uma i-Studio 7 ingafisa ukuba kwazi ibe le-proof yokuthi ngempela ngempela indaba yethu le isuke kude ngoba siqale amshwa ngo-February ya February, March, April, May, June, March ya isine 4 months esiyiqale so wonke la ama-audio aweproof yokuthi ngempela into le besiyibekile ukubo kanye abakhulu bathembisa basitshela ngokuthi bale meeting yabazazenza bazophenduka kithi njalo njalo kodwa kungaveli lutho so besisithi nxa uma lifuna iproof yokuthi ngempela sesabathinta laba bantu silayo i-audio zakhona zikhona singazifowarda kuStudio 7 uma kune-need yokuthi nje kube le-proof sibonge kakhulu sesizakhanyelela-ke ukuthi mhlawumbe enisikhathi singathola impendulo sosizo ezweni hayi bantu sifuna ukuqoqa nje siphumela phansi phezulu sithathele hayi sithathele ayisekho nje into esisayihlalele ayisekho angcono ubuyele egumeni likababa lo mama uphinde uyeqalela phansi enimpilo hayi lapha kufokozi hayi sesiphela amandla siyabonga.
Salibonani bantu bakastudio 7. Lapha lami ngijala ukukhuluma amanye amarekhodi ami lapha engaveli kustudio 7 ngazi ukuthi-ke kuhamba njani. Boye wavela ka-2 kuphela wahle kwamalapho angisaphindanga wavela amanye ngagcina kudala ukukhuluma. Nje into imanake ngiphendule ke ubaba lutho uthungundebele lo wathi abantwana babo bathethe ngabemashona thina singene ndawo kulokhu singene ndawo thina sithi MRP izosimela izomela thina esingafuni ukudibana labo izosimela imele thina kumele beyi-understand into efana laleyo xa bengafuni uku-understand abahambe behlala khona ngake mashona lendi besuke emathebelelendi indawo ikhona khona lokozwimba besuke kithi nxa bebona ngithiwa siyababandlulula amashona nxa bebona sibandlulula amashona basuke kithi bengakhathazwa i-MRP khathesi babotshiwa abanye bethu lapha siyakhala nje sikhalela ngaphakathi ukuthi kade kuhamba njani kwenzakalani ku-MRP lubandlululo luphi lolo lolake lwenzakala liphi lizwe ubandlululo njani lolo wonke nethemba lokuthi sizokulungisa kuzolunga konke ku-MRP phambili i-MRP wafuniwe kayekele.
Sanibonani kustudio 7 minjani kodwa hayi ngilami ke ngiphawule mina ngazi mbele zonidlalela lami indaba yami le yaze ngihlutshwa ubaba lo wathi ogawule la ugawule yangihlupha mpela umuntu wakithi phathe indlela ozwana nezano ngayo ungazane wazalwa umgabe nangikwazi ukuthi impela ngempela singamenza njani umdala lo abantu abangasafuna ukukhuluma iqiniso phakathi kwelizwe sho.
Salibonani kustudio 7 salibingelela lonke mahlabezulu ngithi kulaba abe-3PC abahlala lokho bekhuluma ukukhuluma kwabo lokhu ngayi kukhuluma okuthi lokuvota bazavota so hayi bebengawina sibili kodwa nxa bekhuluma kuphela lapha besaveke ukukhuluma kustudio 7 la bengarejisti hayi zabona ku 23 sefikile likhulume kusenza into lirejista
sanibonani bakithi linjani ngezindawo siyezwa nje abantu besaveke ithemba mina ngapha kambe lo muntu uzohlonipha amalungelo abantu kanjani yena owabulala abantu abantu abangakho emathekeleleni yikubona esaqhubeka ngokuphumba abantu ngensuku zamatshe and abantu bayakhala bathi abosadiki bengenele osadiki ngabantu abafana nabo mnangabo ngabantu abafana labochiwenga ngabantu abafana nabo obhuti mfufu abapho ukukhuluma nje njengengane ezincane ma bethi isadiki ngenele isadiki ngabantu abagqoka amagrubhu izakhamizi ezifana nabo mnangabo kodwa abangasho izikhohlakali umnyangako wezikhohlakali la kathi njalo nje waye kufanele kuhlale bekhuza umnyangako ukuthi behlonipha amalungelo abantu baye fanele bekhuzwa and bekhuzwa ngamadoda afana nabo kodwa acabangayo nokuthi bona abangacabangile kumele bekhuzwe ngobani amadoda amadala ngabo avuka ekwazi ukuthi bebizwe ukuthi ngisazibani umnyangako labo vele ngeke behlonipha amalungelo babulala abantu abaningi kakhulu emathebeleleni more than 20,000 abantu ababulalayo yikho ubona besaqhubeka bethumba abantu behlukumeza izwe la futhi vele ngeke lafala lunga ngalabo abantu kanti ilizwe labulawa ngobani into yonke abayikhulumayo ngamanga kuphela uzomthula uncube bethi ilizwe liraiti kambe ungathi ilizwe liraiti ilizwe lingenamali ukwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi libolile izwe lithi lifilelele
siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 indaba ezinhle indaba esipha zona ezimqoka ezimqotho Studio seqiniso ke thina njengabatsha esisakhulayo sifuna utshintsho ngibambe umlomo labo abahlala bekhuluma labo abahlala bekhuluma labo asimeni ngama-opposition party amancane asimeni ngawo uxolo bakithi asiphusheni ibandla elilodwa ngiyalibingelela lonke emsakazweni ngiyalibingelela ogande ontungamili osithandekile bonke omasuku bonke nje abasakazi bestudio 7.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Congress yakwele Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwaleli dale ngozibandlela nyakenye iqale ukuthetha lolu daba izolo. Idale leCongress liza kwethula ubufakazi obujulileyo obuveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukuvimba ukubalwa kwamavoti athiwa yi-Electoral College. Kuzavezwa njalo ukuba uTrump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho lolu ahlale esikhundleni loba nje kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joe Biden osengumongameli waleli lizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa osehlala eDallas eTexas ngapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokhu ukuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinto lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi ichaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa, okuthi khona umuntu uyawina ama-election, athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphosi bafana na lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabona kude.
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe uchayiwe abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokho ukuthi uluzi bese kuqhubekela phambili kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa ukuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy. So lapho ukuthi intambama namhlanje kungolwesine uzwakale ukuthi kwahamba njani, kwenzakala njani, ngubani owathini, ngubani owayekhuluma lokhu, ekhuluma lokhu wakukhuluma lobani, ubani wavuma wathini ukuze kuyefika khona lapha. Kodwa ngeqinisweni kakudingwa kangako, ngoba nxa umkhokheli welizwe owayekhona ngaleso sikhathi, ngoba uTrump wayezaphuma ngoJanuwari ngaleso sikhathi ezaphuma, yikho ke nguye owachotshozelayo ukuthi khona lokho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala eDallas eMelika ubeqoqa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Yebo kambe zulukani njaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezitshiyeneyo. So ngokhe namhlanje ke siyatshaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19.
Siyabonga ke Gibbs Dube, isikhathi sesingasavumi ke ngabe silaso besiza kupha isikhathi
usipheke idaba lakho udaba lwengoma ezimnandi Gibbs ayisibongile kakhulu siza kufaka ke udaba lolo ngeviki ezayo okwalamhlanje isikhathi sesidliwe ngumangoye silifisela ke impela sonto elithukela olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo lwe Studio 7 kusasa ke ntambama ngo 7:30.